singakhonona sikhulume into eziningi siphikisane ukuthi Jesu zenotho zikhona kumbe kazikho kodwa singakhohlwa ukuthi ngomnyaka ngo-2021 isithunywa se-United Nations special rapporteur okuthiwa ngu-Alena Dohan wabhala umbiko i-report eyakhuluma yabeka kwacaca ukuthi izijeziso zenotho ezethulelwa eZimbabwe ziphambanisa njani ezomnotho weZimbabwe akula lizwe eselike lathuthuka lingaphansi kwezijeziso zomnotho wonke amazwe axabana lelizwe lemelika lengilandla amazwe angasentshonalanga afakwe izijeziso zenotho ziyabe zisenzela ukuthi imkhonomi ezomnotho zingaqhubekeli phambili lelo lizwe liyehluleka ukuqhubeka bese kusithi abantu babe sebevuka bakwenzekele umvukela abantu bagenqula uhulumende kusukusela ngomnyaka ka-2001 kuze kube namhlanje iZimbabwe ibilokhu engaphansi kwezijeziso zomnotho lezo kujongwe ukuthi ngoba ibandla leZANU-PF lenza uhlelo lokuthathela abelungu umhlabathi kanti njalo abantu sisuka sikhohlwa ukuthi impi yenkululeko yalwelwa ukuthi abantu bathathe umhlabathi so nxa kungaba lema-sanction i-corruption iyangezeleleka kungaphinda kube le-climate change ukuhlupheka kwabantu makhaza kuyangezeleleka
kodwa uyavumelana laye yini umongameli Mnangagwa ukuthi eleZimbabwe selilokudla okweneleyo njalo impilo yabantu emaphandleni isithuthukile
angithi nxa kubeka uma-platform manje akekho umongameli welizwe enyake ngemuze ekhuluma ukuthi elizweni lami kunzima kunje so yena umongameli uyabe ekhuluma ephethe ama-report lama-statistics abe ewaphiwe yilabo abengatsha ezithile ezikhangela ngokudla lengatsha ugatsha lwezokulima yibo ababe bemnike engithi mina ngama-statistics lawo awasebenzisayo kodwa kwesisikhathi uthole ukuthi emaphandleni abantu khonokho akukhulumayo emaphandleni kakwenzakali kangako ngenxa yokuthi information ecorrect iyabe ingafikanga kuye bese sithole ukuthi kuthiwa kule report ethiwa eZimbabwe Vulnerability Assessment yakhipha ukuthi abantu abaningi bayalamba kakhulu eZimbabwe so kuthatha ukuthi kube le synchronization ecwayisiso locubungulo lona lolo olwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lolukahulumende ukwenzela ukuthi imbiko efika kumongameli ibe yimbiko eqondileyo so yilo uhlupho olukhona kodwa ke i-climate change ukuguquka kwezomkhathi kuphambanisa kakhulu inhlelo zokulima emaphandleni lo nyaka kawukhanye kukhanya ngani izulu nje kalikho sokushila emasimini indlala izabharha sokuqakathekile ukuthi ngabe kuyabanjiswana kulwiswane lokuguquka komomo womkhathi lowo udlala abantu bafunde indlela zokulima ezintsha okuthiwa i-adaptation ukuze sisanelise ukuthi lanxa kunje sithole okokudla.